isinqumo lesi esikhona singaba lama challenges athize. Eyokuqala ukuthi iparty le eyayikhona eka Tsvangirai umkhokheli wayo iNDCT uThokozani Khube wathi ukuthi unguye umkhokheli wenza iCongress wakhethwa lequla labakhokhela lelo bandla le eyinye eka Chamisa sikwazi ukuthi ihambe ekhethweni iNDC Alliance ingaselayo uthi so ekugcineni umahluko ukuthi iparty engathiwangirayo yayigcina ngothi phambili. So nxa iparty le ingesela T angibona ukuthi kungathiwa iparty efana nayo. At the same time kulesi nqumo sokuthi ama-structures ayekhona ngo-2014 kufuze ukuthi abe yiwo azahamba ku-Congress ayekwenza abe yiwo azakhetha abakhokheli baleyo nhlanganiso. Ama-challenges engiwabonayo ukuthi with what has happened on the ground, uMakhube uleyakhe iparty, uChamisa uleyakhe iparty, ngubani ozathi ukuthi ama-structures akhona yiwaphi.
Kulesi nqumo esakhe sathathwa ngodaba lokuthi uTsvangirai wakhetha na ngokusemthethweni abasekeli bakhe ababili.
Nxa kuyukuthi yikho kwenzakalayo, ikhothi le ehleli kathesi ayilawo amandla to revisit that decision. If there was a need ukuthi leyo decision iphikiswe, yayifuza ukuthi kwenziwe i-appeal to a Supreme Court. Because you end up having two decisions in respect of the same matter. Ugcina ungasakwazi ukuthi isinqumo esiyisho yisiphi.